Umkhuhlane wenhlamvu zamehlo umkhuhlane ovame ebantwini asebebadala labalomkhuhlane wetshukela. Welatshwa ngokuphalwa kwamehlo ngodokotela. Olunye uluhlu lwabantu abangabanjwa ngumkhuhlane lo ngabahlala lapha okuthunqa khona intuthu eningi kungakhathalekile ukuba lengevela ezimoteni kumbe imlilo ebaswayo. Umnumzana Japhet Fuyane ngomunye wabalesifo lesi.
Ethe amehlo angigalisa khonaphana ngisasebenza enoyizela nje ahla ngigalisa khonapho amehlo lana lakathe ezilunge njalo. Ekuseni kumbe ntambama hhayi kungalalanga ngiyabona kuhle but emini kulapho kule-problem ngibona ngokuthi inhlamvu zelanga zingavele zingitshaye ngiyabe ngingasaboni kuhle.
Umnumzana Fuyane uthi uyathandabuza ukuya esibhedlela lanxa esizwa izibonakaliso zomkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngoba amehlo akhe elokhu ebona. Uthi ubona engathi nxa engahamba esibhedlela engaphalwa amehlo acine engasaboni. Kodwa lokhu kulandulwe ngabezempilakahle abathi ukuyadinga usizo masinyane esibhedlela kwengeza amathuba okuba ilihlo libone ngendlela ebelivele libona ngalo. Inhlanganiso yeZimbabwe Council for the Blind ilenhlelo zokuphathisa abantu ngokubelapha kungela nhlawulo. Kodwa nxa umuntu eselatshwa ezibhedlela zikahulumende kungabiza amadola eMelika angaba ngamakhulu amane i-$400 kuthi ezibhedlela ezizimele zodwa kubiza amadola angamakhulu ayisitshiyagalombili kusiya kunkulungwane lengxenye i-$800 to $1,500. Umongikazi Ntombi Yohlanga Ndlovu uchasisa ngokungenzakala umuntu engelatshwa umkhuhlane wenhlamvu zamehlo.
I-cataract yisifo samehlo, into sithi yibulembu. Isifo lesi sijwayeleke ukuba khona ebantwini abalomkhuhlane la, kumbe abalomkhuhlane we-high blood pressure, i-BP ehlala ikhwelile kakhulu ingalaku iyaqondiswa ngamaphilisi. Umuntu uqala ukuthi angasaboni kuhle, kuyabe kusiya kuncipha. Njalo ungakhangela elihlweni lakhona uyabona kule izizinga lezinje kalutshwana nje lapho kuba khona ebantwaneni. Yisifo nje eselaphekayo nxa sithe saphangiselwa.
Umongi umnumzana Daniel Mvundla uthi kulezibonakaliso ezimbalwa zomkhuhlane lowo.
Zigoqela ukuthi umuntu sebonakala ufifi kumbe izinto zingasakhanyi kuhle, ilihlo seliqala ukukhunta ngapha lisiba mhlophe kumbe kusiba lithanga engasaboni kakuhle. Kuqakathekile ukuthi ungadeli ugijime uyebonwa esibhedlela. Uyakhutshwa lokho okuyikho okukhuntileyo kufakwe okutsha okuyikho okuzenza ukuthi umuntu ezibonele kakahle ngendlela kade vele ebona ngayo phambilini.
Umkhuhlane wobulembu ungenqatshelwa ngokuvikela amehlo ukuba ahlatshwe lilanga ngendlela ezingagoqela ukugqoka ingwane kumbe amagogolosi elanga, ukudla izithelo lokunye okungakha umzimba ama-vitamins, ukwekela ukubhema kanye lokuvikela ukulimala kwelihlo okugoqela labo abasebenza ukuthisa insimbi, abahlala bephandle izinhlansi kanye lentuthu yomtshiso. UZulu ukhuthazwa ukuba ahlole amehlo kanye ngomnyaka ukuze nxa umuntu esethe wabanjwa lumkhuhlane aphange elatshwe kungakaze kufike ebangeni elinzima ukuqondisa. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.